eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani mthwazi omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7 lamhlanje ngesonto, mhlaka 18 Lwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC lithi abantu bazimisele ukujengisela emigwaqweni besola ukwebiwa kokhetho elithi kwenziwa libandla le-ZANU-PF.
Ngike khona abantu bakhona bona sebezimisele ukuthi bangene emigwaqweni ukuthi uhulumende ngokamnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ibandla eliphikisayo kumele liphendle indlela yokhetho oluzayo.
Umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe ubaba uJamisa bayanazelela bekhanyile ubana ukhetho lubuyile soludlule olunye luyezayo ngo-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi abantu abaningi eZimbabwe bathi bazimisele ukujengisela emigwaqweni besola ukwebiwa kokhetho elithi kwenziwa libandla le-ZANU-PF lonyaka. Abantu abaningi bethule lokhu namhla eChinoyi lapho uChamisa besenza khona umhlangano wokubonga abalandeli ngokuvotela ibandla le-MDC kukhetho olwenziwa nguNtulikazi. UChamisa uthe okwethulwe ngabantu eChinoyi sokusekelwe ngabantu abaningi lapha yenze khona imihlangano efanayo. Uthi bazatshengisela loba nje uhulumende ebethusela ukuthi bazabotshwa abantu abazakwenza lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele loNkosazana Tabitha Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC.
Ubaba waseJamisa upresident wethu namhlanje ubeseChinoyi esiyabonga abantu beMashwest ngokumvotela abakwenzayo. Hayi, baphumile njengobuningi bakho. Into ekhona abantu bathi khona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni ukuthi uhulumende ngokamnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu, ngoba abantu bathi khona bangahlala bayafa, bangangena emgwaqweni bayafa, so kungcono bafe bezamile.
Yes, siyabona-ke kuke waphuma imbiko ekade yethulwe umnumzana Ken Matema isithi hayi abantu bayathwaliswa nzima bangangena emigoqweni lapho. Kulokhu-ke kukhulunywa umnumzana uChamisa ukuthi abantu bathi sebezimisele, akusoze kulethele indubeko ebantwini.
UKen Matema uyamangalisa nxa yena enguminista engazi ukuthi isisekelo saseZimbabwe sipha abantwana baseZimbabwe amalungelo ukuthi batshengisele nxa kulodaba abalubona lungabaphathi kuhle. Sonke siyazi ukuthi ukhetho lolu olukaJulayi 2018 iZANU yantshontsha, akudingi nyanga ukuthi bantshontsha. Kulo bufakazi obuningi kakhulu ukuthi nje nxa uvele udila lomuntu osowazifundisa ukuthi amanga liqiniso, iqiniso ngamanga, uyabe bona ngazani liyamchothoza. So uMathema kahloniphe ilungelo likaZulu elilotshe kusisekelo sombuso esavunywa nguZulu wakuleli lizwe ukuthi balelungile lokuthi bangibatshengisele emigwaqweni ngokuthula. Asikaze sitshengisele thina njengebandla ye-MDC senza umsindo. Ngingabona kusenzakala umsindo kuyabe kukhombisa ukuthi ngabantu ababethunge uhulumende weZANU ukuthi bazokwenza ukutshengisela kwethu okuthuleyo kungani kunomsindo besenze nokuthi gcone.
Kusuka khonapha ke eChinoyi ibandla liyakuya ngaphi?
Kuziyakuya ngokuthi esiqoqile yiphi. So uZulu zikamazisa uma sezivumelene ukuthi zisuka lapha siya ngaphi.
Ukuthi kuyathatha isikhathi esinganani ukuze abantu bejengisele nxa ukuthi selibhodabhodile la?
Khathesi ngibona kanti usengena ama-provinci asekwanabe-5, so sitsho ukuthi sesisalelwe yi-7. Okungenzakala ukuthi anganelisa ukuthi maybe achaye ama-provinci amabili ne-weekend.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. sixoxela ekobulawayo. Kodwa ibandla elibusayo lithi kumele ele MTC liqalise ukulungiselela ukhetho oluzayo ngoba umongameli Emerson Mnangagwa nguye owanqoba kukhetho olwenziwa ngontulikazi. Umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee uxoxa ngodaba lolu.
Umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe otshamisa bayanazelela bekhangile ukubana ukhetho lubuyile soludlule olunye luyezayo ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi wena nxa u-2023 efika abantu bakhanye ukuthi hhayi sebezilele ukusebenzela kwani naleso sizathu singakwanisa ukubana sibavotele. Hatshi ubana ulokusilwa ulokusithi into ngiyakho bakudlebelezele kodwa phela kwaba lebenzeni indlela ezokuthi wena ulungisile kodwa kwana wehlule ukulungisa waya emadaba ecourt nale wehlule ukukhipha ubufazi bangikhona kwaze kwavumakala ukuthi hhayi ndoda ukhetho lolaso lwakho ngolukababa uMnangagwa kodwa wena uyalo loku ubamba inkani ufuna ukumisa into zokuthi zime ho pho-ke ungumkhokheli onjani ngoba umkhokheli ngumuntu ovuma ukusacrifisa yena kodwa for the better of isizwe sangona nabantu avuma akhokhela. So mna wena ungumkhokheli oqotho kumele ngabe ukuthi hhayi akithi ukwenzakele kuyenzakele u-2023 useduze kwakathi asakheni kwenzela ubana abantu balabo esibakhokhela bahlale kuhle hatshi ubana abantu abakhokhela ubazisibuhlungu ngokuthi kuswelakala izinto kukhwela izinto ngenxa nje ukuthi wena ufuna ubana ungene kwesehofisini naleyana ewukhokheli khonoko mina ngibona ngantu wangumuntu ofuna uba umkhokheli kodwa napha futhi selfish xa sizofaka esikhilweni uyabe usu-selfish uzikhangelela wena ungakhangeleli uzulika lo ofuna umkhokhela.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Gwanda, mhlaka 26 Lwezi. Lupane, mhlaka 28 Lwezi. Sicune ngakontuthuziyathunqa. Obulawayo, mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ithi isifuna ukuphanyeka udaba lokuthunjwa kukamnumzana Itai Dzamara kwinhlanganiso ye-African Commission on Human and People's Rights. Umnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso le uthi amagqwetha abo afisa ukuthi udaba lolu luhlolisiswe yi-commission le ngoba sokwehlule kweleZimbabwe. Seleminyaka emithathu uDzamara wanyamalala ngesikhathi ezama ukuthi kususwe umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Umongameli Emerson Mnangagwa kakakhulumi ngodaba lolu selokhe wangena esikhundleni nyakenye. Unyoni uthi i-commission le ilakho ukuvezela uZulu ukuthi kuyini okwenzakala kuDzamara.
Lapha sizama ukulandela nje izicelo zonke ezabe kwaphansi ngabamthetho ukuthi nxa udaba lingahamba emakhothini lapha eZimbabwe lehluleke lingalohanjisa njalo emakhothini aphezulu afana nale-High Court laku-Supreme Court lehluleke liyabe selithatha indaba yenu liyihambisa kwamanye amakhothi njengayekhangela indaba zalapha e-Afrika. So thina kathesi sibhizi nje ngokulungisa amaphepha okuthi indaba lesiyeyihambisa khona ngayo ukuthi uhulumende lo okhokhelwa ngumlangagwa naye azimisile njalo asitshele ukuthi kuyini okwenzakalayo ngomuntu lo ngoba sinxa sikhumbula ngolapha uItai Dzamara ethunjwa umlangagwa wayengu-vice president wakhuluma njalo ngakuphalamenti ukuthi uhulumende uzayenza konke akukwanisayo ukuthi bamdinge bamthole. So sesifuna nje ukumkhumbuza nje ikomiti yakhe leyo ayenzayo ukuthi kathesi nguwe osengu-president. So kulokuthi kulokhu hambisela abantu isithi open for business, akuqale esitshengiseni ukuthembeka kwakho ngokusitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyithayisamara njalo nxa esaphila ungaphi nxa ukuthi sewafa amathamba akhe lesidumbu sakhe sibili.
Libona ngazani lizaphumelela yini kulokho?
Ukuya ukukhothi siyophumelela nje, but into esingayaziyo ukuthi ipressure yakhona le izaliyanelisa yini ukuthi uhulumende okhulukhwelwa ngomnankagwa athole esiphendula. Kodwa nje njengabantu abathaya amacebo wonke asipheleli khonapho, le ihluleka siyabe sesidlulisela futhi njalo indaba le phambili sikhangela isicebo esiyabe sisiphiwe yi-regional court yele.
Okulenze ukuthi liyenze khonokho kuyini?
Izixwayiso esizitholayo kwabanye abantu abathiyeneyo abahlanganisela ibandla elincane elama-Lampdazi kanye nakuya kulapha kwale-Zimbabwe umnyaka ophelileyo singakabi nyama angoshile ngesikhathi sama-election, baxwayisa nje ukuthi kumele lilandele indlela zonke ezisemthethweni ezokuthi lithole impendulo ukuthi kuyini okwenzakalayo. So iphiwa nje lesi sicele sase sibona lathi ukuthi kufanele ukuthi kulandele ilelo cebo sibone ukuthi kuyini okuzaphuma kule ndaba.
Umnumzana Charles Nyoni lilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square besixoxa laye eseHarare kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende.
Okay.
Ye, okwamanje-ke sesingena kwezamasiko.
Singana masiva we
senziwe manje
ngilo baba mkhulu babelo bola
njengolithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezindlini kulabantu abagangayo kuzo kuthiwa ke unazibani kumbe usazibani ubanjwe esenza okunye okungaqondanga. Siqhubeka silo baba uEzra Chisa Sibanda lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube. Siyabona ke baba Sibanda ukuthi lokhu sokungani kuvamile kakhulu kulezi nsuku, kuvele kwenziwa kweni?
Isikhathi esiphila kuze Dube, isikhathi abantu sebelinyazwa lokhu esasakhuluma ngakho lolu hlelo into zabo-social media lani. Abantu abaningi uhawukela uyayibona indoda ngaphandle lapho, abona ngani indoda leke isiwunkulunkulu izamnika konke akufunayo. Indoda le ngoba iyakwazi ukuthi lo ngumfazi omnikazi iyadala ukuthi imthengele izinto, imthengele ukudla, imthengele izigogo. Lo mama sephambana athi hey, umuntu wami uyangigcina kuhle, ngcono lokhu ngisiyambona. Iqansa into encane igcina sokukhulisa behlanyisana, yikho okwenzakalayo esingathi yilasti lokho lapho muhawukela nje kungena ama-emotions phakathi ukuthi lapha siyathandana lana, ukhombe ukuthi ukuhanga nje ukuzekelela.
Khonokho-ke Madube, ukuzekelela khonokho umuntu uzithiba njani ethi hayi lapha kodwa ngani sokuhlupha la?
Ukuzithiba kwamkhona umuntu angibona nxa vele sewuqalisile noma usumu ngaze umbone Dube ukuthi uyamkhuza umcebisi, ha kunzima ukuthi abuyele endleleni, but abantu asike siphonge ukufunda ukuthi ezinye izinto ngezisizekele nje sizidlulele ngendlela ngoba kanti ukuthi uwenze khonokho ukuthi awususehluleki ukuthi uzikhontrole wena imizwa yakho, yinto ezagcinisa usu-end up enqenye usuzowaqunywa umuntu ongumama ngoba vele kuyaluzala njalo ma kuxosha mna nzake ngibone kuxosha ubaba ngaze ngimtholele lo muntu ongumama indlu uyancingancingancinge sibili sicine enqenye indlu ibuyele futhi yaba ngumuzi, kodwa wena umama ungatholwa aw uyahamba and uyahamba awuphenduki futhi lapha ekhaya.
Kwenziwa kwini khonokho Jesu?
Kwenziwe kukhona kuyani ukuthi vele omama thina amadoda-ke vele emthetho wethu silokuwiki lokhuyana bo sizwa ukuthi aseyiyo ndoda mina nxa umfazi usengenzela, so sisizwa-ke ubuhlungu obukhulu. Kukanti lako kukhunywa-ke ngumadube isikhathi sokuthi kukhulunywe kasikho kulezi nsuku, Dube abantu babecaa ukuthi bayatshontshana, abantu babecaa ukuthi vele akusoze safa sabanjwa. Lakho khonoko ukuthi umuntu ongowakho uyabona into ekhona, umuntu nxa engowakho yabe ungamboni ubuhle, abangaphandle babe mbona ubuhle. So la wena lowo sambona ukuhle sesengale uthathe uhlala endlini zabo sombona ngani semuke. So ukuthi abantu baziqinise bakhangele ukuthi lokho ngokwami kuye ngikuphiwe uNkulunkulu, lo ngowami, ungacabangi ngezinye izinto ukuthi kambe lwana ngayo muhle umama lwana olezi nto ezinhle, owakho la kukhona abamhawukelayo, hlala lo wakho yena lowo.
Madoda kunjalo phela.
Ye njalo okumenza azabe lezi ngezinhle eziphandle kwakubonwa ngabaphandle kumbe nabangaboni. Wena uyabonga akuboni, sometimes lokusigcina kuhle lapha ezindlini abanye abasigcini kuhle okuthi sometimes sigcina uzohawukelwa khona phandle. So baba i-50-50 lathi siyabasihlupha labo siyabahlupha, but ungomama, umama sifunde ukuthi sizehlise umuntu ongumama vele always kumele azehlise kubobaba, ungathi nxa usendlini uhawukele into ephandle, nxa wawuvele ungafuni ukwenta ungangeni emtshadeni ungakabi ready, nxa usafuna ukukholisa ungene istreet sonke lesikholisi qala ume ungayenzi into ezizagcina zikuqomisile ngoba yithi esiluzayo omama obaba kuvalutshwani vele ukuthi baluze
kuba khona pho-ke isibanda
ye komama lani bobaba nxa ihloka lokho lisagamula kakudingi ukuthi umuntu agamula ngaphandle gamula kwakho qinisela uzizwe ungezwa ukuthi kule mizwe ethi hamba phandle hhayi dibana lo mama khonapha ekhaya ungazami ukuthi uyegamula ngaphandle ngoba kuza kuhlupha ukuyagamula ngaphandle ungezwa kungasekho loo mama la ethi hhayi akusatsho kini hhayi lihlukanani sitshiyane umunyayele lihlale lingabangani nxa labantwana lisondla abantwana benu kulokuthi kushiwe kubulawane ugcine kugwazwana kuganyulwana sakubona lapho umsosho wabulala omunye umama kabuhlungu wafuwa wamhlinza kabuhlungu wamgamugamula ama-pieces ngendawo zokuthi umtholele enye indoda
vala matomi
abantu asizameni sibili i-domestic violence ayikho right ezindlini nxa kuwukuthi awukho happy phuma thatha isikhwama sakho hambe nxa ubona nti ukuthi ukuphuma kuphela kunzima dinga abantu abadala lihlale phansi likhulumisane akulanto ehoniwayo engakwanisi ukuthi ilungiswe ngomlomo so mbone nganiyikho khonaokha singakwenzi singaphongukuba le nhliziyo liyani yokuthi siyilandele 2 minutes suthethe ingqamu lehloka siquma abantu kuthi ngani thiwa uko wahlala phansi wacabangisisa yakhulunywa ngomlomo biza phinde ilunge futhi ngomlomo
lo-ke ngunkosikazi Zakhile Line uMadube khona ngale-ke kwele Botswana besikhuluma njalo lo baba Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale-ke kwele Bhilitane baba Sibanda lo Madube ngiyadumisa kakhulu lingathina lokusasa
siyabonga kakhulu
nethemba lokuthi siyahlanganisa ngabaphilileyo njalo ngeviki ezayo Oliver lisemoyeni ngenjabulo umtembo Sithemba uGift Dube lilale ye lingakhuthwala uhlelo lolu sonke isikhathi ngesonto kwamanje sesithake ezabatsha
kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe lamhlanje kuhlelo sithinta indaba zemali singale konthuthu ziyathunqa kobulawayo sixoxa lonkosazana Natalie Moyo olenkampani ebizwa ngokuthi Ntshintshi yona esebenzelana ngendaba zemali masambeni siyoxoxa lomamoyo siyezwa okuningi mamoyo ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani
ngiyaphila unjani Mike
hayi ngiphilile nginethemba njalo ukuthi abalaleli labo bayathokoza lamhla siyajabula ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga Michael Bonxosa sanibonani balaleli
so mamoyo masithinta udaba olusegudwini awusitshele ngamafishane ngale nkampani yakho Ntshintshi
okay so Ntshintshi ngiqalise ngoJune walowo mnyaka and what Ntshintshi does yikuthi iyahlanganisa abantu abadinga ngezimali kwamanye amazwe so yi-platform esebenzisa i-internet technology ukuthi ihlanganisa abantu abalemali endaweni e-1 ngathi ngiyiqalisa i-platform leyi nganginelo dubo because ngangisase-Joburg e-South Africa and mina ngangizama ukuthumezela imali kumama owayesebulawayo eZimbabwe and nganazelela ukuthi kunzima ukuthumeza imali especially nxa imali yakhona iyimali encane and dingakala for an urgent matter izindlela eziningi ezikhona kathesi ama-banks or ama-money transfer operators acharge izimali eziningi ukusebenzisa ama-services abo lokhu kwakungikhathaza kakhulu because ngangazwisisa ukuthi why bemele becharge izimali ezinkulu kangaka when imali ngeyami so I started thinking about indlela esingayehlisa i-cost yokuthumeza izimali
angiyakuzwa-ke sisi awungitshele-ke kukhathi lenu ebulenjini ku-inthanethi ngibale ukuthi abantu abaphila emazweni ajiyeneyo bayekwanisa ukuhlawulelana izinto ezijiyeneyo esifana labo gesi imoto abo Netflix kukhanya ngani lisebenza ngendlela efanayo nge-EcoCash njengoba i-app yenu isebenza ngendlela efanayo nge-EcoCash kuyini okungayenza ukuthi abantu bakhethe ukusebenzisa i-app yenu beshiye i-EcoCash ikakhulukazi ngenxa yokuthi i-EcoCash iyaduma phela eZimbabwe
yeah okuhlukanisa i-platform yethu le EcoCash ukuthi thina sisebenza across ama-borders njengokuthi wena budi uhlezi e-estate ufuna ukuzobhadalela umami getsi na o maybe ulo bhuto ngaphe Zimbabwe ofuna ukuyabhadala i Netflix yakhe America. So thina siyalihlanganisa and then mina selizakhulumisana ukuthi mina ngifuna ukuthumeza lapha yena ufuna ukuthumeza lapha libe selitshintshana imbhadalo ukuthi wena instead of ukubhadala eyakho i-transaction ngapha for umama yena ubhuto ngapha nguye ozawubhadalela ukhansila nga and then wena ngale ubusumbhadalela-ke u-Netflix yakhe khona ngale e-America.
Angiyakuzwa-ke sisi. Gqiba uhlelo utshela uZulu ukuthi ngcabe efisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenkampani yenu kumele bayephi njalo bangaxhuma kanjani.
Ye uZulu maye dinga i-information nama-details entshintshi engasidinga sikhona ku-Facebook sikhona ku-Twitter as uNtshintshi ZW at Ntshintshi ZW NTSHI NTSHIZW and lakho sikhona ku-internet njengade ngikutsho kuthi sine website yethu iplatform www.ntshintshi.com.
Hayi ke siswami danki danki siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyabonga lam good Mike.
Right, mthokazi omuhle isikhathi du lapha bengixoxa lo nkosazana Natalie Moyo ongusomabhizimusi kobulawayo 122 ziyathonqa bafethu kwanelo kwalamhla olivalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe bafethu sengilishiya-ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye bye mthokazi omuhle.
Siyabonga Mike, siye sizwe-ke ezokholo silontukameli Khomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lilami untungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi ungabingelela ibandla usethulele intshumayelo yalamhlanje.
Siyabingelelana sihlangana ngosuku lwanamhlanje bazalwana abathandekayo lapha esikhangela khona encwadini yamahubo okuqala sibale-ke kufundeka kanje ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi ongemi endleleni yezoni ungahlali enkundleni yabaklolodayo khepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kajehova uzindla umthetho wakhe imini nobusuku unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi othela isithelo sawo ngesikhathi sawo oqabunga lawo lingaboni nakho konke akwenzayo kuyakuba nenhlanhla kukho ababi abanjalo khe babanjengamakhoba aphephethwa umoya ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni nezoni ebandleni labalungileyo ngoba ujehova uyayazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha. Amazwi la asiqathanisela kumbe asifanisela imihlobo emibili yabantu, zabantu abalungileyo zabantu ababi. Lithi iBhayibhili nxa ungumuntu ofuna izibusiso, xa umuntu odinga indlela enhle yokuphila bana ngumuntu olungileyo ungahambi ngezeluleko zababi. Akuzibuzi ukuthi kukho konke lokho okuningi okwenzayo ubani onika izeluleko uya kubani nxa izinto zingahambi kuhle empilweni yakho. Awugcini usiya enhlanganisweni yababi na abantu abazafike bakugqibe bakunike imibono engalungile. Ubusisiwe umuntu owehlukanisa imibono emihle phakathi kwaleyo ayiphiwayo eminye yakhona engaba mibi. Lithi lizwi lapho esibale khona umuntu olungileyo unjengomuthi ohlanyelwe ngasemifuleni yamanzi. Phela umuthi umbe isihlahla esihlanyelwe ngasemfuleni kasomi kasitshiswa lilanga sithelelwa izikhathi zonke sithela izithelo nesikhatsha so esifanele leso sihlahla babo sisiwe ke abanjalo abahlala dozane loNkulunkulu okuthiwa abakwenzayo kuyakuba nenhlanhla siyabona abanye abantu banenhlanhla kuze kucatshangelwe lezinto ezingayisizo nhlanhla labo bantu esekutheni bathemba uJehova kabathembi ezinye izinto ziningi izinto ezithenjwa ngabantu becabanga ukuthi baza kuphumelela kodwa lapha uDavida uthi abathemba uJehova baza kuba nenhlanhla kukho konke abakwenzayo uyangena emsebenzini uxoxe uzama ukuthatha kudilike uzama ukwenza imali wehlule uzama ukulima kungaphumi lutho okunye kayisikho ukuthi uthakathiwe kawuthakathwanga ngitsho ukuzithakeka zithakatha wena ngobana awufaki uJehova empilweni yakho uthi uDavida abantu kumele bahlale becabanga ngelizwi likaNkulunkulu banamathele kuye baza kuba nenhlanhla kukho konke abakwenzayo labo ababisizwa kuthiwa banjengamakhoba aphetshethwa ngumoya ngesilungu ngathi they have no substance they have no stamina baphonguba nje ngamagugugu angelalutho sihloko sami esithandekileyo ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova uzahlala enezinhlanhla maye kulowo omubi ngokubana uJehova uyazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha
akuyiphethe mfundisi
babathixo indlela namba abantu bakho benze banamathele kuwe bagwemane lobubi babalekele lalabo ababanika izikondo ezingayisizo ubanike inhliziyo yokuhlakanipha yobuchopho obuhlangene ngoJesu ngiyakhuleka amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo ungadinwa kusasa wethu. Wezemidlalo iqembu leZimbabwe Warriors lingilana leli Liberia umncintiswano weAfrica Cup of Nations qualifier kulelo lizwe. Umdlalo lo usuzafika emaphethelweni. Iqembu leLiberia likhokhela eZimbabwe 1-0. Iqembu leZimbabwe bekumele lithole umklomelo owodwa kuphela ukuze lingene kufinal yeAfrica Cup of Nations. Umdlalo lo ungaphetha unje, sokuzamela ukuthi iZimbabwe inqobe iCongo eHarare ngomnyaka ozayo. Impiko esanda kwethulwa ibika ukuthi uTino Katewele uzamile nje ukuthi adlaladlale kodwa wakhuta. Hayi ke umdlalo njalo okwamanje salazisa ngesikhathi esibuyayo.
Ekuthana nomculo konke inkane esesencane yine 7 years yangena kumovie ethiwa Power of One eyashutelwa emajobana koBulawayo. Kusuka khonapho nje izinto nje zemidlalo lezi zingahle ngazikhwabitha. Ngafunda ke eMakhandeni Primary School ngafuna siyafunda sobukazi. Sesesobukazi ngiyasombona abanye kuTV becula njengoba into engangiyithanda futhi ngicule echurchi ngase ngidecida ukuya joyina iqembu lempophomayesi drama club engaba yilo kusukela ngomnyaka ka-2000 yatshintsha from impophoma yaba yiyasa so from 2000 to 2006 ngilabo. Kodwa-ke ngomnyaka ka-2000 kwaba yi-first tour yami uhambo lami lokuphuma phandle eZimbabwe ngihamba lo-Albert ngiyathile imboni ngiyi-backing vocalist. Then ngithuthe-ke ngo-2006 ba-auditiona for i-second show okuthiwa i-Mother Africa eligoqela ama-artist afika 46 avela emazweni athiniye e-Africa eZimbabwe nje ngaba ngomunye wabakhethwayo sababathathu bakhethwayo.
Ye, loke nguNoma Nkwali lingakhuthwa phela luhlelo esilwenza suku zonke-ke ekuseni ukuthi singichake sibanengi ake uhlelo luphela lekhona pa kwamanje. Siyabonga lo ngikhiphi Dube eWashington.